indaba yehulumende phela yona leyo, nxa befuna imali yabo kabahambe emacourt, imali yanikwa according to the political party's support. So abahambe emacourt and bazazibonela khona ngalo ukuthi bazanikwa yini imali yakhona yini kumbe kabanikwa.
Ukuthi kodwa kungahamba njani ngamafutshane baba Mkhasa?
Well, kule two possibilities. One, ama-court angadelaya ukunika judgment until after the election. Or ama-court says abantu abasaying ama-court says ano under the influence ano they might rush and then but bona some of that money must be given to it's one of that abantabaki nonsense. Kabana chance to win ama elections, and I don't see ukuthi banga pumelela ini ukubone ukuthathi imali yakhona. But it really up to amakhotha. Sikwazi ukuthi amakhotha azakuthi nxa bethethe alright kabanikwa imali yabo, then that will be it. Mina ngicabanga ukuthi amakhotha bazakuthi it's not agent. Bazaluyisana for a long time, yeah.
Ukuthi bangalwisana sibile kwesikhathi eside kakhulu ukuze kulungiswe udaba lolu phela.
Ama-appeals ayenziwa nothing EMDC back in 2002. Some of them have not been resolved up to today. So ama-court, asikwazi ukuthi maybe bazaphushwa yimunankagwa government ukuthi banikwe imali yona leyo. Even if ama-court athi bona bathi kenini imali yona leyo before the election, kuzawawinisa yini ama-election?